Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Sibonga uJonga Kantemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhlaka 6 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikukhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo ngithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayeleyo.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana okwe-COMESA zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa.
Ngosibangileza kasi mfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni ngala card engakwalify be-4G lezinto zakhe.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu ekhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umntakamuyi uDr. Joshua Mqabuko Nkomo. Izakhamizi zasemzini oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana owe-COMESA zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa. Injongo yalumhlangano ngeyokulungiselela umhlangano omkhulu owe-COP 27 ozakwenzakala edolobheni le-Sharm el-Sheikh kwele-Gibhithe nyanga ezayo, lapho kuyabe kuboniswana ngokuguquka kwesimo somkhathi emhlabeni jikelele. Emhlanganweni lo ozaqhutshwa mhlaka 6 kusiya ku 18 Lwezi kuyabe kuchutshungulwa lokuhlolisisa inguquko yesimo somkhathi emhlabeni jikelele i-climate change. Kuzakhangelwa njalo ukuthi leyo nguquko iphambanisa njani impilo zabantu emazweni awe-COMESA, lokuthi kudingwe indlela zokumelana lalolu dubo ikakhulu emsebenzini wezokulima ukuze kulinywe izilimo ezihambelana lomkhathi osuhlezi uguquka ungasazwisiseki. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritechs enyakatho yemaNdebeleni ochasisa ngenguquko yesimo somkhathi lomonwa odalwa yiyo.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikukhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo ngithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayeleyo kumbe kuze isikhathi somqando ngesikhathi okungamelanga kube kuqanda. Kube sokusithi izulu esilitholayo lina ngamandla, lilolaka, lilomoya, libe liningi ngesikhathi esifitshane okudala ukuthi kube lezimpokoma zamanzi. Sinanzelele njalo ukuthi isikhathi silezulu lokhu esifinyela. Lapho esasilamalanga mhlawumbe angaba likhulu langamatshumi amabili, sithola ukuthi 320 days sokwehlile usufica mhlawumbe selisiba ngamalanga alikhulu lamahlanu 105 days. Isomiso phakathi kwesikhathi sokuna kwezulu siyakhula, sesivamile njalo silakho ukuthi sidonse amaviki amathathu amane, kwesinye isikhathi afike kwayisithupha, esikuthi ngama-mid-season dry spells ngesilungu.
Kuphambanisa njani izilimo?
Lokhu kwenza izilimo zethu zingaze zavuthwa kuhle, kwenze singaze sathola amadlelo amahle alakho ukuthi agcine izifuyo zethu kuze kuyefika ukuphela komnyaka. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka. Njalo la ngesikhathi sebusika sinanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kuyatshisa kakhulu, kumbe ngesikhathi sesingasakhangelelanga ukuthi kube kusaqanda, uphongukuthutsha nje umqando uchaze emasimini, kuze kutshaze lezilimo ezinjengabongqoloyi ezilinywe busika sikhangelela ukuthi zihambelana lo mqando. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka.
Manje senzeni-ke thina njengabantu bazana?
Kuyadingeka ukuthi siqaphele, sikuzwisise, sibe lezindlela zokulima lokufuya ezinanzelela ukuthi izulu esilitholayo alisami ngendlela esasiyijwayele. Kwesinye isikhathi lingabe lilokhu eliyinani elifananayo, kwehluke ukuthi ukuna kwalo line ngesikhathi esifitshane, kungaze kwasinika ithuba lokuvuthisa isilimo.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritech enyakatho yeMandebeleni, esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Izakhamizi zasemangweni oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Lokhu kungemva kokuba unkosikazi Estina Swaba egcine ebelethela esambuzi ngoba abongi beklinika eGlenview Polyclinic bale ukumbelethisa besithi akaye esibhedlela seSali Mugabe. Lolu gwalo lusayinwe izakhamizi ezizinkulungwane ezedlula ezintathu. Ukungaphathwa kuhle ngabongi emaklinika yekhansili ludubo oselulesikhathi eside lusenzakala. Abongi kule iklinika bathi ngomthetho akumelanga babelethise umama oyabe esebeletha okwesihlanu. Umeya Mafume wamukele lesi sikhalazo wathi ihofisi yakhe izakhangelisisa lolu daba ngoba ekwazi ukuthi bakhona abanye abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi wabo. Uthe uyakwazi njalo ukuthi sokulokusilela kwabongi okudala ezinye zalezinhlupho.
Amanye amalunga ezapho athi unkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso le, kodwa wazaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise umuyijosha mqabongo.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu elikhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umntakamuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo. Abaphikisa ubukhokheli bakhe bathi wangena esihlalweni ngokungekho emthethweni, ngakho kumele asuke ngoba akalaleli muntu njalo ungumntando kayiphikiswa. Ngempela sonto amalunga aleli bandla aphambanise umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwe emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxakulula ukudlephana kwabo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Vanda. Sizale kuthulela lolu daba. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula emtshado lamapasipoti okwenziwe kungekho emthethweni labo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Baningi abakwamanye amazwe abathenga ukuswela incwadi zokuhlala kwele South Africa badinga imitshado ezakwenza bathole incwadi zokuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye ke abatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathane. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique. Your iris is like your fingerprint, it's yours and yours only.
Umnumzana Mzwaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lama-fingerprint omuntu, sebethatha lo mfanekiso webhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye, ngoba uzathi ungena elizweni uhlolwe wona lawo amehlo akho bese kuqathaniswa ukuthi ahambisana yini lokupasipoti yakho. Umtswaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa ama-passport amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecaba ngenjalo okwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lulemfanekiso lama-fingerprints abathetheneyo laba. Isizathu seZimbabwe umnumzana Batman Khwebu uthi akuthandakuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lama-passport izathinta kakhulu izana zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono ngathi isimo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila. Ngoba ma wayekhuluma kuqala ngicane mhlambe awuyazikhulumela kodwa sengiyeza ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni special thinani base Zimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu. Ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zemezi zaseSouth Africa la ngezinye indlela mhlambe singazaziyo. Kodwa end of the day mhlawumbe umuntu uma wayekhala ukuthi usenzinzile lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali emabhenki mbona ungathi lapha kuzabheda lapha futhi mbona ngathi special abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bama-permits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwama-permit kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngokuhlangula umnyaka ozayo, bazinkulungwane ezisithupha beZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngokungekho emthethweni abazilethayo basebethatha ama-permit e-ZEP. Iningi lalaba abalama-permit la bayehluleka ukufaka isicelo zamanye amaphemithi kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngomhlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani luhlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilawo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu atshiyeneyo ezalwane zakwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso etshiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando okubathathela imisebenzi okudala amacala. Mina Sulu 7 Johannesburg kwele South Africa ngimothuso Khumalo.
Sesibuyela njalo kudaba lwebandla leZaphu lapho amalunga aleli bandla aphambanise khona umhlangano kaNkomo usibangilizwe Nkomo lenkokheli yakhe obusenziwa emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso le kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenza igama likayise omunye uJoshua Mqaku weNkomo owasungula ibandla leZaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bubesi, yena ekuZaphu National Executive Committee.
Usibangilizwe kasimfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni engala card engakwalify be-4G izinto zakhe. Into futhi esuke imangalize ngosibangilizwe seyi-opposition president weZaphu. Kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapolice endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Wayengupresident welizwe nguyise. So kathesi nabamlindelene endlini yakhe lindwa ngamapolice estate yena iopposition ukuthi iopposition ofulumente. So mina ngale indlela kuyangidoubtise ukuthi usibalizwe kuthiwe opposition leader weZaphu president.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla leZaphu uthi ngeke ebekele iZaphu isifa.
President kangiyifuni lo SGU wakhe kabahambi ngoba abazanga ukuthi but bazodiliza. Thina sikulengometi izaphu kwayisozibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayisozifika kuphume kona. Ngwanana ufunza usibangilizwe into engekho usibangilizwe kazi lutho umntaka mlimo kazi lutho wehlileka lokukhuluma ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wefile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhulumuza libingele emangcwabeni asuke umakhulume kodwa ukathi uvice president ekhona manje ukathi ngumsebenzi wakhe ngwani
omunye obebhikitsha ukuthi unkomo akhitshwe ngukosazana Catherine Ncube odabuka esiqintini selupane
sathi sifike ekhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile ngabuza mina ukuthi kathi abantu laba bavela ngaphi ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isishona abantu abana bagcina sebedimanda izinkwa ukuthi tawane nzara tavira kare takagara panapa iyi livela ngaphi bathi tatorwa kublue lagoon thina vela simfuni mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga mina izapho irevive yimi ibe ngingomunye wabantu abarevive izapho
zapho esabeleni samathebeleni south bakhona laba bathi umongameli wezapho abamfuni ngoba udabula izapho phakathi unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu
vele masi divided sizasebenza njani manje singazange sabambana vela kula lapho esizayo khona waye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe inkokheli lakho uma isehluleka uyayekela uma kukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphu yiphathi esiyithembileyo iyo besiyifuna ukuthi sifele kiyo la bantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje uma isisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi iyangaphi so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hhayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plani
ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo kwaze kwangenela amapholisa umongameli waleli bandla mnumzana sibangaliswa unkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki le ephelileyo besile mihlangano yalekelo ilokhuzeni ukuthi i-National Executive Council le-National People's Council zilandelana amalanga ngelanga lokuqala-ke sabona sekela abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni hhayi kwabanike-ke nomsindo kwamfana emahhofisini yethu kwaze kwabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo womuntu oyedwa
unkomo uthi izinta zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi kalasikhathi eside kuzapho ngakho kamelanga aphathe
ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezapho ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izapho ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngiyibisele ebantwini kubanikazi yikho libone mhla wekhongolosi sisiyakhetha kubukhokheli bezapho kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa e-Congress izapho yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezapho
amanye amalunga alihlanganiso waphanyeke udaba lolu emthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu udaba lwakhona alungathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo ngiyimelesito 7 kobulawayo igavana mgeza Jesus Banda
abalandela ezombusazwe labaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi kuyamangalisa ukuba idale lekhabhinethi lisekela ukuthi kuguqulwe ezinye iziqa ezingatsho lutho ezomthetho okhangelane lokuvota owe-Electoral Act. Uhulumende uthi kumele kube leziqondiso ezikubeka sobala ukuba abafisa ukuphuma ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila bakwenze ngemfanelo ukuze iZimbabwe Electoral Commission ithole ithuba lokulungisa amaphepha amatsha okuvota ama-ballot papers. Uhulumende uthi ufisa ukuba kwengezwe inani labesifazana labatsha edale lephalamende lakukhansili njalo abavotayo basebenzise izithupha lamaphasipoti kuphela ngosuku lokuvota. Abakubandla leZANU-P F bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi kuningi okumele kuguqulwe obekumele kube ingxenye ye-Electoral Amendment Bill. Bathi kugoqela ukuvumela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuba bavote kukhetho lwelizwe besemazweni athiyeneyo kulungiswe ugwalo lokuvota njalo kususwe abebandla abadlelana lohulumende emahofisini ekomishini ye-ZEC. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF, lomnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela ezombusazwe. Uchuma usungula lingxoxo.
Kumele sesibancoma phela, hashi bana every time sibe sibachothoza kuphela singabona okuhle ngakho ababekwenza. Konoko sokwenziwe okuhle asinqumeni bese sikhuleka ukuthi ngabe kuyaqhubeka phambili kusenziwa okunye ukwenzela ukuthi bona by the end of the day sibe sesitholile kumbe sesi-achievile. Konoko siyabe sifuna ukuthi sibe-realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo mthetho omusha esesilawo. Lapha elizweni leZimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama, kodwa ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumende ukuthi alubana silwisana lakho. Efana abana silwisana lakho, silazo izinto eziqakathekileyo okumele ingabe siyazenza singathi kulezi ezimayina.
Golidiyezo lapha ke ubaba Mlalazi uthi hayi uhulumende lapho udlala ngengqondo zabantu.
Umphakathi Mlalazi, hayi angimsoli la, hayi ukhuluma lapha amekhona, but njengoba ngitshilo mina, akulo okunye ongabe kuqade udlule okunye. Konke kuqakathekile kumele kulungisiswe. Nxa kuthe kwalungiswa lokho sokulungisisiwe, asishayeni izandla sesikwazi ukuthi hayi kusho mina sokulandela okunye. Kuzalandelana kulandelane kuze kuphele, ngoba phela ayisiko ukuthi una singakubamba konke ka-one case ukuqedi, akwenzakali khonophana. Ngakho angiboni bona kukhona yena ubana sibe sikhala ngakho lokhu sehluleka ubana sivume khona osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo lakunjani kuzabanjwa. So konke lokhwana i-diaspora vote izabuya ngesikhathi esifanele, kuzalungisiswa konke ngendlela efaneleyo. Anjengokubona nje ukuthi kade sisuma-sanction ithwele nzima, asikwazi ubana sibambe ngapi sifike ngapi. Ukuba nzima kona kubana sikubambisise kuhle.
Yes, siyakuzwa kholide. Baba Mlalazi, vele abantu bafunani, bafuna ukuthi uguqulwe.
Uyabona singakhangela i-diaspora vote. Abantu abaku-diaspora yibo ababambe umnotho. Uma ngithi umnotho, yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile. Imuli eziningi zisurvive nge-diaspora. Usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes. So sine more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana ku-emphasize kwi-Electoral Act indaba ye-media, especially public media, indaba ye-behavior nje yama-agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngisho lezethu iyasolisa, uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto okufanele ngabe ziyalungiswa lezi, sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate-a ekhethweni, ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo, bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le-election ever disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
Golide,
kuyezwakala konke lokhu okukhulunywayo and yizinto ezilokhu zizama ukubana zilungisiswe ukubana kufike esigabeni sokuthi kona wonke umuntu uyenelisa ukubana avote. Anjekona njengoba ngithile ukuthi kona kwesi sikhathi ama-logistics asuka ahluphe ngenxa yakhonokhwana ukubana sivele nje singabantu abangela lokuzempilo i-full cooperation yamanye amazwe lapho okulabanye abafowethu khona ngani. So kuzasebenzeka njani? Yikho ubona uRosen umongameli wethu eseqalise i-programme yakhe leyana yokuthi let's re-engage labo abesivele sizwanana labo, kodwa singasazwani labo and engage labo vele maybe esikhathange sike sizwane labo ukwenzela ukuthi bona sikwanise ukuthi at the end of the day sibe ngabanye eyingxenye e-global village esihlala kuyo lapha emhlabeni.
Ngiyamuzwa uChuma angithi kumnandi uma ukhuluma kusayidi yama-beneficiaries. uyabezwa bethi kuyenziwa kancane kancane kanti wayisenza kancane bona besenelisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu kanye okunjengokuthenga sibonile imfanekiso yezimota ezezanpiefu ezithengiweyo ezintsha babe sebesitshela ngama-logistics ukuthi abenelisi ukwenza lokhu lalokhu kodwa ama-logistics okuthi baye campaigner batshaya abantu benzeni ayatholakala kodwa kumuli yaseZimbabwe ngithi mina hayi lanxa kunzima kanjani kufanele sifuqe kuphela bazaze baphume
yes uzengazani uthuma ufuna nje imzuzwana
lokho asekhuluma okwama-campaign vele nxa libandla kumele hlale lilungiselele ukukampeina asik ukuthi ndoda yona siyabe sijuyiwe ani siyakwazi songevele ukona ama-elections abuya ngo-2023 so nxa lilibandla elile-structure
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZanu PF lo mnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela izombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Ibandla leZanu PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo ensiza lapho kulokhetho khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele iStudio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni phambilini kwalolukhetho mhlaka 22 kuyona linyanga.
Kube isimanga. Sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZanu PF alika deli ngokurobha abantu bakithi ngokuyabhyuza abantu bakithi ngokubahlukumeza abantu bakithi singene emzini yabantu njengenjwayelo sithola kungelabantu yonke indawo saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele abantu kade befika bo 700-800 ezitolo abantu behleli bebhalisa kuthi abahola umumbu ku-22 okufana nayo futhi umbuzo ebenginawo
umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi sizame ukukhuluma lebandla labebandla leZanu PF kulumango kodwa kwehlula ilunga lebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule Uphendule umsekeli wezikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda. Othi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuchiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Sibeth Msengezi. Umafa uthi amalunga ebandla leZanu PF alosiko lokusekela umongameli lalapho esehluleka ukubusa. Ugawule usithumele impendulo yakhe ngalokhu.
Ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibeth Msengezi kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibeth Msengezi uSibeth Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibeth Msengezi Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anjeyabona into ezazikhulunywa ngabolinda Masarira yizo zena ezezikhona ukuthi babe trainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe iZanu PF yekwenzayo kukhona lokho ukuthi bayakukhuluma kade solinda Masarira ukuthi babehamba besiyafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise iZanu PF into esiyaziyo la kade sakuphelanga kukhona and kade sibaloku bekwenza futhi besiya phambili izinto ezinjengazana ezathi sizibona khona okwade kuthiwa ye umuntu sethethwe lapha sekidnethiwe laphana kwanjanjani
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZanu PF ku live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela inhlelo zokuzinakekela ezenziwa ngabesifazana kumabhizimusi kanye lemsebenzi yezandla silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo kumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibane njalo ngo 6:30 kusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.